soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngensonto mhlaka 30 kuMabasa 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abalwela amalungelo oluntu kanye lamabandla aphikisayo bakhuthaza izizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe ukuthi ziye ekhaya ziyebhalisela ukuvota.
Singasoli ukuvota lamaphosisi akhona singakayivota. Asihambeni siyerede, sihambeni siyevota. Singaqeda ukuvota siphinde sivikele ivoti yethu.
Amalunga eqembu labalingisi bakwele South Africa atshengisa umdlalo okwenzakala ngesikhathi segugurawundi obizwa ngokuthi uloyiwo athi elokhu esethuselwa ngokubulawa ngabantu abangaziwayo abathi bemise umdlalo lo.
Kodwa kungoku uhambe rongo siloyiko thi asizukoyikiswa ngumgada awungazama ngazo zendlela ungazama ukusithenga ngemali asikho semashops sesingamatomato asithengiswa.
Siza kuzwa eziphathelane labatsha, amasiko kanye lezokholo kuwona lo msakazo wenu weStudio 7. Abalwela amalungelo oluntu kanye lamabandla aphikisayo bakhuthaza izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi ziye ekhaya ziyebhalisela ukuvota ukwenzela ukuthi ibandla leZANU-PF elilokhu libusa kusukela ngomnyaka ka-1980 lidedele abanye. Esinye isizalwane seSouth Africa uNkosazana Vimbai Mutswaburi ohlezi ekhuthaza abanye bakhe ebulenjini beFacebook ukuthi bayivota uthi kusobala ukuthi baningi abahlala kwamanye amazwe abangasekeli ibandla leZANU-PF njalo abangahlalanga kuhle amazweni abakuwo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo loNkosazana Mutswaburi oqala ngokusichasisela ngomsebenzi wakhe.
Mina ngifandwanga ngumuntu angilamali engilayo lami ngiyazibekela ngizama ukukubambanisa lokhu nalokhuyana kodwa into esilayo yi-internet and mina into engilayo yi-voice. So mina ngizofuna ukuba yiyo leyo voice eyabantu balapha eSouth Africa, eyabantu abasediaspora, ase-England, abase-China, abase-America, abase-Australia. Yinto engilayo, ngile phone yami ngihlala phansi ngikhulube nabantu imilayezo yami ifike kuba.
Kuyini okusebulenjini kulabo abangakaze bekubone njalo kuqondiswe kubani?
Hayi, imilayezo yami iqonde umuntu as long as usiza ukuthi mina ngiwaseZimbabwe and mina kufanele ngibe seZimbabwe, kufanele ivote yami ibe le difference kuleyo i-election ezayo. And mina umlayezo wami uthi kudala sikhala, kudala sikomplaina, kudala sisola, kudala sikhuluma kungela lutho elu esilwenzayo. Kudala silinde omunye umuntu ukuthi asilungisele ilizwe. 37 years zonke silindile umbuzo wami kwabantu baseZimbabwe ngokuthi singa abantu abalwela inkululeko yethu bahlala labo balinda sasizaba le nkululeko na? Kodwa abalindanga basifika esikhathini sokuthi babone ukuthi hayi isikhathi lesi sesifika emaphethelweni sokufanele sisukume siyelwela inkululeko yethu. Sinasilwi, sinasihambe empini, kodwa thina siyasukuma siyevota. Singasoli ukuvota lamaphosisi akhona singakayivota. Asihambeni siyerede, sihambeni siyevota. Singaqeda ukuvota siphinde sivikele ivote yethu. Kuba le registration le biometric izosivikela already ivote yethu. Singabona ukuthi amavote ayarikwa, sizaprotecta ivote yethu ngokukhuluma ukuthi siyabona ukuthi le nto iyarikwa.
Lo ngunkosazana Vimbai Mutswaburi olwela amalungelo oluntu ezimele sixoxelaye eseSouth Africa. Iningi lithi umbukiso weZimbabwe International Trade Fair ogqitshwe izolo kobulawayo uveze sobala ukuthi umnotho welizwe ukusimo esibi ngoba bekungaphithizeli njengeminyakeni edluleyo. okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo lomnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyebulawayo Progressive Residents Association kanye leyeZimbabwe Congress of Trade Unions.
Ngazungena emaholu uzananzela ukuthi emaholu kwakudivayidwa laphana amakhampani siba lamasha lezi space ezincane ezincane ukuthi bangene ngokuningi kodwa nginanzele kathesi ukuthi kuthola amakhampani anikwe izispace ezinkulu into yokulo mkhandla ukuthi abantu bahamba lula khonokwana kube kuhle ukuthi kusithengise ukuthi kusegcekeni ukuthi hhayi i-economy elizwe lethu ile challenge eyokuthi lanxa abantu sebevale bebe ukuthi e-trade fair sebekwenzela nje ukuthi ngumkhuba uhambe futhi ngalo esasitshela ukubona khona inkomo ezisabekayo hhayi zikhona zona kodwa-ke ungakhangela uhlonzi lwazo ayisilwane esilejwayeleyo so ngamafitshane kuyatshengisa ukuthi umumo wezwe emnotho owezimbabwe ukhanya ungathi hhayi uchayile sibili kakhulu ngoba le-trade fair kutshengisa lutho olukhulu olumali sawulwenzakala khona
kodwa edolobheni lakobulawayo-ke umbukiso lo ungabe ulethe okunye okufana lemisebenzi yini laphana kulungiselelwa idolobho ukuthi kuyeza izethekele
yes hayi lokho sibili lapha lalaphayana kodwa futhi nxa sengifuna ukuchathanisa kwasezala kudala isikho ngoba ungananzelela kathesi nxa abantu ababuyileyo bevela kuye kwamanye amadorobho la abanye bona abalutshana bangayevela phandle kwezimbabwe kuzathola ukuthi ama-hotels ama-lodge ayasebenza sibili kakhulu engikholwa ukuthi kuzancetha kancane ubani izisebenzi lazo zikhatsheke ezinye ziphathiseke ngalunganandela ngaphana ejini abantu labathi befaka ama-stands abe-trade fair lapha nalaphana baqhatshile abantu abambala ukuthi bancedise ukusebenza khonaphana ungananzela futhi khona be-trade fair besukaabantu abangama-ashaza abayi-security abaqhathiweyo so ngamafitshane okwalezi nsuku engxenye ezingu-6 bona abantu benkosi abanye abangaze bawuze lo msebenzi empilweni zabo hhayi bazadobhadobha khonokho okuncane dizel ungakhanyela futhi angaba phandle kujaloba le-luna park zisiyayikho kuyatshengisa ukuthi hhayi umumo uhlozi we-trade fair luyehla lokhu lusiya phansi ngoba kaluna park yayibiza abantu laphana ibiza izimuli ibiza abantwana bajwale laphana so kuhle kuwutshengisa ukuthi kule nto engahambi kuhle
lo umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyobulawayo Progressive Residents Association kanye leyeZCTU sixoxelaye ekobulawayo Amalunga eqembu labalingisi bakwele South Africa atshengisa umdlalo okwenzakala ngesikhathi se-Gokraund obizwa ngokuthi uloyiko athi alokho esethuselwa ngokubulawa lokunye ngabantu abangaziwayo abathi bemise umdlalo lo. Leli qembu selikhweze lolu daba emapholiseni wona asebathumele kukhomishini yezamalungelo oluntu. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Ilunga leqembu le-Spesake Youth Organization u-Ayanda Manala uthi sekulesikhathi side bethola kwethuselwa lokhu ngakho sebekhethe ukuthi bakuveze egcekeni ngoba becabangela ukuthi kwenziwa yilabo abalesandla ekubulaweni kwabantu makhaza ngesikhathi sombhuqazwe we-Gokraund. Wayanda uthi sekulesikhathi bethenjiswa amaqubaquba emali nxa bengekela ukubikisa lumdlalo okuyinto athi iphinde yenzakala kuye ngeviki ephelileyo ngesikhathi efonelwa ngumuntu angamaziyo owesilisa.
Bekafuna i-settlement yethu i-condition yakhona bekuba siyiyeke into esiyenza ngoloyiko ezithiphe sakhe youth organization for imadlana ethize njalo bekafuna sihlangane samtshela ukuba asizimisele ukuba sihlangane naye njalo abukho ubuthakathi obudlula indoda ethenga enye indoda ifuna ukumvala ukwenza into afuna ukuyenza.
Kanti-ke kuthe ngokwala kwabo baqala ukuthenjiswa ukubulawa okuyisixwayiso ayanda athi sifike kwelinye ilunga leli qembu uyangamhluzi ngeviki ephelileyo njalo.
Ngolwesihlanu njalo sathola enye ikholu beyi-private number enye indoda ithi yona ayikho into esingayenza ngoloyiko njalo sizimoshela isikhathi sibancane kakhulu asazi lutho ngale genocide esithetha ngayo.
Yena-ke uyangamhluzi uthi bazimisele ukufa belwela amalungelo alabo abalokhu bebubula kusukela ngo-1980 kuze kube lamhlanje.
Bambe sebesenda ama-threats kanje bezama usibheba kanje bayava they can feel the flames. Thina siloyiko ayikho into ezosistopha. Sine freedom of speech and expression.
Lobanje uyangayisithi laba bantu kabazivezi ukuthi ngobani ngabayiphi inhlanganiso kanti ke bakhuluma isilungu lobanje kuzwakala ukuthi ngabensundu uthi abathandabuza ukuthi ngobani.
Umugabe neza nofifth baqhele futhi ukuphilisa abantu ngokuboyikisa kodwa ke ngoku uhambe wrong siloyiko thina asizokuyikiswa ngomgadi awungazama ngazo zingendlela ungazama ukuthenga ngemali asikhose ma shops bese ngamadumata sithengizwe
wayanda utimizamo yokuvula icala enkambeni yamapolisa eKhayelisha eCape Town lapho abahlala khona ibingakaphumeleli njengoba amapolisa ayisithi afuna ukwazi ukuthi leli cala letheswa obani kanti ke sebebathumele kukomishini edingisisa ngokuchaphazwa kwamalungelo oluntu isizalwane sezimbabwe umnumzana mlungisi shabalala yena uthi kaziqhubekele phambili lezi nsizwa ukuze sifundise urhulumente wezanu-PF ukuthi kumnandi kangakanani ukuphilela izweni elihlonipha amalungelo oluntu
kumele ukuthi bengethuki bona beqinise becinge beyenze ngoba bathi bekwenza vele okwabekwazi bacetshiswa ngabantu ukuthi okay it's fine mathi izokhuluma egugrawund vele kuzafana lalokho so mina ngithi abaqhubeke besebenza kanzima ngendlela abasebenza ngayo bengethuselwa ngoba izanu-PF vele yona iyathanda ukwethusela abantu ngendaba sifana nalezo
ngenyanga ephelileyo qembu leloyiko liqoqe ukutshengisela edolobheni le-Johannesburg okukhange abantu abaningi bekhalaza ngokuthi kuthonisiswe bonke abadala amacala ngesikhathi segugrawundi kuphinde kuhlawulwe labo abachaphazwayo nelesitudio 7 le-Johannesburg ole-South Africa ngingu-Benedict Nhlapho.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zika Mike Hove we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo. Ningu Mike Hove, namhlanje ngizabe ngixoxa lo sakhulayo osekhiphe idlalade elitsha elingaphansi kwesihloko esithi Against All Odds elitshisayo. Leli dlalade seliyenze ukuthi umphakathini kobulawayo ujive ngathi akusela kusasa. UDJ Skyver. Skyver, Skyver mfana kithi, ngiyakwamukela kuhlelo, masiyihlabe le ndaba mfana kithi. Yazi kulabalaleli bethu abaningi abangelali ulwazi oluthile mayelana ngale dlalade lakho. Awungitshele ngamafishane mayelana ngalo.
First day, first the album I'm after ama EPs I three, then release ama EPs I three, we know vocal, soul to heaven, sky for singing. So after doing the ama EPs then I three, still when I'm take and I release on a location. So I thought, okay, let me compile them and release just one album.
Against All Odds. Who you know when you get his struggles?
It could be I would like it's the challenges that you are going through as musicians in Blawayo. Musicians, our Blawayo, condition which we are stuck really fast. Because really, we can't run away from that. I want to have a we can lie on social media. We don't think anything is our world, but things are not for things that because I'm a musician, I'm a Blawayo. Music is currently looked down on by Kanemela Pansi, other promoters, Abala and Dawalati. Even as much as Sivama like to put his push, but the fact that you are over there and you make music from Bulawayo, I want to carry a pan.
Is a lateral, Umtumoban?
I know Umtumo Warehouse. It's a house album. In a 14 track, the bit of Afro house, the soulful, the vocal house, but mostly the Mizamutinians, the African, the appeal to anyone, no tandy house.
We as in Skyver, Masnige Zavala little bit to Ituva, Lugula Lila, Ishalatelak. Bafetu, Ingoma Ezayo, Ingapanso, West Shore City, Aye, Ye, Masambege. Skyver angazi nama DJ asekhiche indlalade womdumo wehouse kobulawayo likhona abaningi na
I think a month only. I spend a month only. I know spend a month only. I not DJ Cooperman. Cooperman up last night like Bachi Pialta. So I think now you see you spend a month late last night.
We are going to South Africa by outstanding alum doom. Abatul Lama DJ alum doom or house. Abatabugela Amazo Achiene, Mslaven Wonke Chigele, Bio Shalingo Mazawan Kona. Lau Kangele Lugbang Munoz Aguenza Lokona.
Yeah, the plan is to get a South African market, because that's the biggest house market in the whole world. Even our teachers, I think Germany, Amanin, music, we were big in South Africa than we were going on. Because in South Africa, you got a public house market in Kuni.
Wulin Mokoye to Ushilo, what's he in Doyens, what's Unigas, if Zala Telako is to show a city against all odds? You would win him over Mikulio available away. Ngoba amathuba okuthi uzayenza imali esithisayo mancane. Angitsheleke mfana ngithi yini umbono wakho mayelana lobudlelwano olukhona phakathi benu njengama DJ labaculi asebulawayo lama promoter aseZimbabwe.
Hey, it's something, yeah, I'm motivated, but at the same time, I feel disappointed because, okay, oh, yes, big in Zimbabwe, but at the same time, that's a very small keyword in Zimbabwe. For example, Kelvin, that's from Kelvin, it's a very big in Blawai. Like, I told him a thought, I was like, what's the nature show? A big crowd. I'm a promoter, they invest in my name. But none of that is happening because no one is believing in supporting local musicians.
You, I'm fine, I get. Isikhathi sesisehliwe ngumangoyi kodwa ngiyathakazela ukuba lawe kuhlelo. Balaleli lani sekumele ngilivalelise, ngizalishiya lilalele ingoma ekaSkyver loThanda Idlana engaphansi kwesihloko esithi Iphupho, My Dream. Masihlangane ngeviki ezayo, olivalelisayo nguMikeobe Bafethu, lilale.
Siyabonga Mike, le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sikhoma ngapha iVoice of America eseWashington. Nisibamba kumakakase aku 909 Media Moye flagu shortwave 4930 6065 15460 lagu 13860 kHz. Kesizo uGibbs Dube weStudio 7 esethulela esiphathelane lamasiko.
Amen the baba love my
Lord, yebo kambe zulu kandaba lingalithola njani lapha likhona khona ngapho ke ngemakhaya mina lapha ke eWashington DC ngiyaphila. Ye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke lamna silomnumzana Bothwell Mduduzi Ndlovu ukhona ngale ke eGogwe. Baba Ndlovu kunjani?
Sikhona baba linjani?
Hayi siphilile kunjani kona eGogwe?
Hayi eGogwe ngapha kungcenywana khona.
Ye siyakuzwa kakhulu ke esixoxa ngakho ke lo Ndlovu lamhla sibabili nje sinje sikhuluma ngemkhuba yesintu. Umkhuba esiwukhangelayo kakhulu lapha ukuthi lokho kusayithiswa yini inkanda. Inkanda lokho kusayithiswa yini kumbe ngokudala lokho?
Hayi khona lokho kusenziwa la kadesi ngoba kumanje umama ongizalayo ngapha ekhaya uyethezi izinkanda.
Uyabe senza yedwa kumbe uyenzela abanye?
Hayi kuye kulabanye nje abe sizana labo kodwa yena nguye omkhulu wabo. Ukuthi nxa abantwana kumbe bayagula kumbe kwenzakalani ukhangela izinkanda babaletha kuye umama.
Ubona ngizani kodwa kuyasebenza yini khonoko kwethezi inkanda kumbe sesiphongwenza isintu nje?
Hayi khona ngezinye indlela kuyanceda kodwa kwesinye isikhathi hayi ungathi even umntwana engediswa ngenkanda abi le problem.
Nxa kungela nkinga kangako ke indaba silokhu sikuqhuba sihamba la kuphambili sikwenzelani vele khonoko?
Hayi khona kwenziwa ikuthi nje izinto zabantu angeke ubekwazi. Abanye bathi thina kasetezi abantwana inkanda okungokwesonto abenza ngendlela yakhona, abanye njalo balandela amasiko wona lawa awakudala.
Mase sikhangeleke abantu betheswa inkanda ngendlela ezijeneyo, abanye kuzokuthiwa sibambe imvu, abanye sibamba lokhu lalokhu singazikhumbela ezikhova zikhona khonapho. Kodwa nangukuzo kwakho sibili kungani kuyabe kungani kwenziwa njani?
Hayi lapho baba kevela ngani ukuthi ngichaze kahle ngiyangiyedlula. Yebo kuyenzakala khonoko.
Ye so ke uzokuthiwa kumbe siyadinga unyawo lwesikhwehle kumbe kutentele kodwa ke hayi loba kunjalo ke bakwenza abantu besintwini. Kodwa nxa siya phambilini sibili bona ngazani umkhuba lowo uzaba khona kuze kube nini?
Hayi wona ukanye ngani into ezaphela nje le ngoba abantu labo sebesebenzisa manje
ungaqedwa kuwini?
Ukuthi ungaphela njani? Eyi lapho lama ngiye ngitsho ukuthi ungaphela njani. Ikukhuleka nje kuphela abantu asebemele bekwenze kakhulu ngoba thina sinje lathi-ke sesingabantu abanjani abakholwayo.
Ye so kumele abantu babambe umthandazo eh?
Ye hawu ukukhulu ngumthandazo.
Kodwa nxa sesikhangela futhi sibheka khonokho ke usiko lolu wena ngokwakho ubona ngazane lungabe vele lwavela ngaphi njalo kuya ngaphi?
Eish lapho-ke hayi ngathi ngani sisesemuva kakhulu kikho lokhu ukuthi sibekwazi ukuthi kwavela ngaphi ngoba savela sathi lathi sizalo akuthola kukhona la khathe lokho esikubona kusenziwa.
Ye, kodwa siyabona bo laba abantu abangani bagcile kakhulu kukholo lwesiKristu. Bangani abasokukhathekisi kangako njalo labantwana abaguli baba ngabantwana sibili. So ke pho ungathini ngakhonoko?
Yikho ke baba engikuchileyo lapha. Ngathi thina sesingena kakhulu ngathi esiKristwini. Abantwana bayathandazelwa nje kuphela kungelazihlahla, kungelani. Ukusetshenzisiweyo bephile nje kuhle and inkanda zabo zingabahluki.
Kodwa ungakhuluma njalo ebantwini abadala phela bangakukhangela bethi undlovu lapha ngane sekhuluma kwakhe la
yakho kona kunjalo ukuthi nxa abadala bengangizwa ngisitsho njalo sesithi hayi kumfane ngani senjani selahla amasiko
khangela khonapho
yabo selandela okwesiKristu kona kunjalo.
Hayi ke vala ngamafitshane ke ndlovu utsho ukuthi pho umkhuba lowo wena ubona ngazani uyangaphi.
Hayi wona ngendlela esisenzakala ngakhona hayi ngani ngumkhuba osusiye ukuqineni abantu abaningi sebesazi ngukaNkulunkulu ke kathesi.
Ye hayi valelisa ke uZulu baba Ndlovu.
Hayi ke Zulu muhle ngiyalivalelisa imibhotweli Ndlovu ngisegogo ngiyabonga.
Ye nathi siyabonga kakhulu ke umnumzana Bothwell Mduduzi Ndlovu khona ngale ke egogwe enkabazwe ungathinela kusasa mntakamama sibongele kakhulu.
Lami ngiyabonga ba.
Aye okwalamhlanje sima lapha ke uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke lapha ke kade silomnumzana Bothwell Mduduzi Ndlovu okhona ngale ke egogwe enkabazwe asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo wolivalise emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Homeless, homeless, moonlight sleeping on a midnight place. Homeless,
we are
homeless, the moonlight sleeping.
Siyabonga Gibbs.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ye siyabonga kakhulu nami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Uphethe uphi umbhalo namhlanje?
Namhlanje bengikhanyele indaba elotshwa incwadi ekaJohane eyokuqala ichapter ngathi bese nga-7 uJohane uthi yena abazalwane bangani bani angilibhaleli umthetho omutsha kodwa ngililethela umthetho owavele ukhona kusukela ekuqaleni. Lumthetho ukuthi lithandane le yindaba elayizwa ekuqaleni ikanti isikhala ngani intsha kini abese sithenga kuvesi ka-9 ngaye khona umuntu othi yena uphila ekukhanyeni kodwa ezenda omunye umzalwane lowo muntu uphila ebunyameni. Ikanti umuntu lo othanda abanye abazalwane labanye abantu uphila phakathi kokukhanya njalo baseze ayenze ukuthi abanye abantu bagwenqeke. Mbunangani indaba eqakathekileyo kwezi sikhathi esingayithumayeliyo kakhulu emabandleni yindaba yothando ngoba vele yena uNkulunkulu isimo sakhe luthando. Yikho iBhayibheli lisitshela ukuba ekuqalisweni uNkulunkulu wavela yena wathanda umuntu wamnakekela wamxolela umuntu eqhubela phambili sona esikhathini ezehlukeneyo kodwa uNkulunkulu wayethola efumana indlela yokuncedisa umuntu ekugcineni wazaletha indodana yakhe yona yodwa eyabulawa futhi yobonala abantu uNkulunkulu ayezama ukubanceda. Ngakho siyananzelela ukuthi uNkulunkulu uluthando. Indaba leyothando yindaba eyiyo esenzikini yesiKristu. Akula sikristu esingaba khona kungelathando. Siyananzelela ukuthi uJesu yena bambuza ukuthi yiwuphi umlayo oqakathekileyo kakhulu kwedlula wonke. Wathi sithanda uNkulunkulu wakho uJehova kuphela kodwa sithande njalo lomakhelwane wakho. Siyakhumbula ukuthi khonaphana kwaphuma khona indatshana yomSamariya olindileyo. Ngenxa yokuthi base bembuza ukuthi kanti umakhelwane wami ngubani. Ngakho namhlanje abanye abalaleli nxa ngikhuluma kanje bake kuze ukuthi nithanda ubani na. Kumele uthande wonke umuntu oseduzane nawe ngoba wonke umuntu ngumakhelwane wakho, wonke umuntu uba yisihlobo sakho. Ungamsiza kanjani? Uyazihlupha na wena ngokuthi omakhelwane wami badlile yini namhlanje? Abantwana bahambile yini esikolo? Abantwana banakekeleke kuhle na? Uyazidla na wena nakanye omama osebenza lapho ukuba kambe konke kungabe kulungile bahlutshwa kuyini. Nxa usenza lokhu uveza uthando lukankulunkulu. Ngakho uNkulunkulu sinika umlayo wokuthi kumele thina singene emhlabeni singawehluleli ukuthi sidala ababantu ababayizoni, laba bantu abalunganga, laba bantu abayenzanga lokhu lalokhuyana, kodwa kumele ukuthi sidonisele abantu kuNkulunkulu ngothando. Linyanakana lindoda yomSamariya uJesu anika umzekeliso ngayo, siyayibona ihlangana lomuntu owayetshaye wagubudlelwa ngabododa. Abanye bedlula umlivayo wedlula, abanye bedlula abantu ongacabanga ukuthi yibo ababengamnceda, kodwa sibona lindoda engumSamariya ithatha lo muntu imsiza imncedisa imthoba amalonda akhe lapha ayetshaye khona amatsotsi imuse esibhedlela ikhiphe imali yayo. Ngakho lapho kulothando khona kulokuzinikela, kutho ukuthi lapho kulothando khona kukhona ukutshengiselwa lokulothando. Uyeke wathi uyathanda umuntu ungamtshengiseli. Amajaha nxa esalungisela ukutshata engathanda intombazane, siyambona ethenga amaluka, siyambona esenza izinto eziningi, eyeka khona ukukhuluma kuphela ngomlomo. Labo baba sebetshadile uyingqobeleyo ukuthi nxa usithi wena uyathanda umntakho kuyamele zikhale ukuveza ke lokho ngokumenzela izinto ezitshengisela ukuthi unothando laye. Kanti uthando lethangomelanga luphelele khonapho. Ngiyananzelela ukuthi thina ngapha ikakhulu ebantwini abansundu asitshengiseli uthando ebantwaneni bethu. Abantwana bethu ungayekeli ukumtshengisela uthando umntwana wakho uyahambela udinga kwezinye indawo. Yikho sibona abanye abantwana begcine umntwana oseseyintombazane egcina-ke ehamba nabobaba abakhulu kakhulu ngoba bazikhanya ngani bamtshengisa uthando.
Kuyiphethe mfundisi,
siyabonga kakhulu. Namhlanje besikhangela indaba yothando. Baba, siyathandaza igama likaJesu ngoba ulethe njalo uthando phakathi kwenhliziyo zethu. Yenza ukuba sithande omakhelwane, sithande intandane, sithande abafelokazi, sibe yithi esingena ezibhedlela siduduza abagulayo, abaswelayo. Baba, siyathandaza igama likaJesu, size sibe nothando, sisize silitshengise njalo lolu thando egama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi uSenisibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Nanto ibutho likaKristu lisithi dwala lami. Sibonge ibutho likaKristu ebelithi dwala lami. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.